kuzelebe kumele kube njalo ngibona kanti abakugijinyela kakhulu ukubana kufakwe isinqumo sokumisa amabhanga ukubana babolekise izimali into vele kwakumele ngabe yenza kana kusukela ekuqaliseni kwakumele kukhangele wona la amakhampani ayenza udlawundlawu lobo obekhona ukusebenza izimali zamabhanga abazibolekayo besiyangena lazo kublack market bekhoza ukubana i-exchange rate ilokhu ikhwela kulokufaka i-blanket ban enjengale ekade sebeyifakile kwakathesi. Ngiyabongela ngokubana selokubonile khona kubana bona bekuzalimaza kakhulu umkhonomi bekuzalimaza kakhulu amakampani amaningi kakhulu nxa sebekususile sebekunidile i-suspension rate ngibona kanti bona kuyemeleka kakhulu ngapha ebantwini abayenza into zamabhizinisi.
Kulabanye Chuma abathi ukwesulwa kwalumthetho kuveza sobala ukuthi uhulumende uyaxoxoza nje kakwazi ukuthi enzeni kakwazi ukuthi abambe ngaphi ekele ngaphi kudaba lokudilika komnotho.
Akumelanga ukukhangele ngendlela enjalo kukhangele ngendlela yokubana vele umfonomi wethu ubhizi u-athakwa ne-Dry Center ngama-forces ashiyetshiyeneyo kulesiqhuku lesi esisenza lokho kuthiwa yi-regime change agenda abakhulumayo sobala bathi bona they want to make our economy scream bafuna ukubana sibili umkhonomo wethu uze ukuklabalalela kwalobena abantu bakithi lapho bazogcina sebevukele uhulumende ngakho konoko besenzela nje bona betshintshe uhulumende ngoba bazonda uhulumende okababa umlangakwalezanu p f. So ama-attacks omkhonomi kathesi avele endaweni ezithengiseleyo kakhulu okuyenza kube nzima vele ukuthi ona ukubambe chakala ukubana kungabi lapho okubheda khona kungabi lapho kumele kulungise khona kahle kahle kodwa into enhle vele uhulumende nangokwakhe ayisiko ukuthi ubana yena nguye ole-monopoly of ideas njalo nguye okwazi konke uhulumende nguhulumende ngabantu othi ngizele kona kumele abe nguhulumende ozimisele ukubana angayenza isinqumo nxa angasibona ubana hhayi asihambi kahle akwanise ukubana avume ukubana asitshintshileso sinqumo athathe esinye isinqumo esingabe siyiso esingabe sibonakala singcono